Mina ngokubona kwami uKazuko Rhys ngathi ngumuntu lo wabathi party spoiler and uyabe ezospoiler iparty yeZANU PF ngoba engibonayo mina ukuthi uKazuko Rhys angeke aba le support edlula yeZANU PF or isupport edlula e-CCC ngokubona kwami uKazuko Rhys engagcina eyilokhu aba ukuthi i-kingmaker kupolitiki wokuthi uzathatha ama-votes awezanu PF a-reduce i-possible margin yokuwina kwezanu PF loba berika nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenzisane ndawonye. Mina ngibona ngani nxa kungaba lokhetho olu-free and fair zagcina sekweyinye i-GNU lapho kuzabe kulo kaSukwere lo Chamisa kanye lo Mnangagwa.